sokuyisika disendaba ku VOA indebele.
Livuka njani mthwana zomuhle olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesine ekuseni ziku 20 mfandula 2018 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, uMongameli Emmerson Mnangagwa usukile elizweni izolo elibhekise emhlanganweni we-United Nations ngapha kwele Melika. Bakhona abesabesola uMongameli Emmerson Mnangagwa ngokuqhelisa inani leziphathamandla zikahulumende wakhe.
So abaphathi intabo bevele sebebaningi nxa bengu-20 bebefanele bafungulwe babe lokhu besiya phansi. Nxa ngabe lokhu engezelele siya phambili akusonto enhle leyo, kungathi sokudingwa abangane abakwalaphana, omunye lathi lamisele eceleni kwasondezwa.
Kuhlelo lokuhlaziya indlela eyavotwa ngayo esigabeni seMandebeleni lamhlanje sixoxa lengcwethi yecubungula izombusazwe uMnumzana Rejoice Ngwenya.
I-generation le ekhona kathesi isiya phambili, sidrifta, sigeleza, isiyakhatshana. Abantu sebehamba bekhohlwa ngakho ukuthi nje into iguqula wonke, i-impact yakhona ekhethweni siba lithwane.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we Studio 7. UMongameli Emmerson Mnangagwa usuke elizweni izolo elibhekise ngapha kwele Melika emhlanganweni we United Nations General Assembly. UMnangagwa usuke lequla leziphathamandla zikahulumende ezimbalwa ezigoqela umphathintambo wezemali uMnumzana Mthuli Ncube, usibalukhulu webhanga le-reserve uMnumzana John Mangutya labanye. Umphathintambo ezenzakala phandle kwelizwe uMnumzana Sibusiso Moyo ubengekho kuqula leli ngoba ethiwa uyagula esesibhedlela se-Avenues. UMnangagwa ukhangelelwe ukwethula amazwi akhe emhlanganweni we-United Nations ngeviki ezayo ngolwesithathu. Osaphethe isikhundla sakhe kumele kube ngumnumzana Kembo Mohati ngoba owagcina ukusibamba ngumnumzana Constantino Chiwenga. Kunabanye asebesola uMongameli Emmerson Mnangagwa ngokuqhelisa inani labaphathi ntambo bakhe yena wayethembise ukulinciphisa ukuthi lingalingani lelikamnumzana Robert Mugabe. Ngolwesithathu uMongameli ukhethe umnumzana Owen Ncube ukuthi abe ngumphathi ntambo ogatsha lwezomvikela i-State Security. Ugatsha lolu lukhangelane lokusebenza kwabacuphi ama-CIO. UNcube ulembali engathakazelelwa ngabaningi ngoba esetheswa amacala obudlwangudlwangu. Ekuqaleni uMongameli Mnangagwa ubekhethe abaphathi ntambo bakahulumende abangamachumi amabili, kodwa sebangamachumi amabili lambili ngemva kokukhethwa kukaNcube. Ngasikhathi sinye uMnangagwa ususe usikomiti kamsitheli uMnumzana Thobayi Wamulele wathathiswa impentsheni, kuthi usibalukhulu owezokwethulwa kwembiko uMnumzana George Jaramba uphiwe esinye isikhundla kunye labanye osibalukhulu bakahulumende basuswe ezikhundleni zabo basiwa kwezinye. Ukuhlaziya loludaba ntungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lengcwethi kwezombusazwe uMnumzana Efidlela Ncube.
Phakathi kobuyanga obungaka akufanelanga ukuthi i-cabinet ibe nkulu. Abaphathi intabo bevele sebebaningi nxa bengu-20 bebefanele baphungulwe babe lokhu besiya phansi. Nxa ngabe lokhu engezelele siya phambili akusonto enhle leyo, kungathi sokudingwa abangane abakwalaphana, omunye lathi lamisele eceleni kwasondezwe. Ubefanele aqale abale isisekelo sombuso asikhangele ukuthi sitshone, aqale ngalabo abaphathi intambo ababhaliweyo isisekelo sombuso ukuthi kumele babe khona, abesengezelela bathi. Ngikhuluma manje ungasengela lokho esingathi ngumuza kumbi section 225 we constitution Zimbabwe uthi wona phecelezi the president must appoint a minister to be responsible for a national intelligence service lokho kuyisidingo sesisekelo sombuso ukuthi afake uminister okhangele abachuphi kodwa lokho befanele ukuthi akwenze kungangezelele kumele aphungule abantu baningi kakhulu
uncube ngomuntu osolwa ngabantu abanengi bathi ube setshenziswa kakhulu ngumnankagwa eMidlands ekuphathekeni kundaba zodlakela ngalokho bathi kalungelanga ukuba ngumphathintambo kahulumende ungathini ngalokho
yekhona vele umuntu ovotelwa obekwa ukuba ngumphathintambo welizwe kumele abe ngumuntu oziphethe ngendlela efaneleyo owenza abantu basuthiseke ngaye abaku-opposition ababusayo labo bonke abantu kumele sibeke abantu abangalimazi bantu abenza ilizwe lihlonishwe ngakho-ke nxa ngabe kuliqiniso ukuthi kaziphathanga ngendlela efaneleyo kuyabe kuyinto engalunganga kodwa into eqakathekileyo ukuthi umuntu oqakathekileyo ngupresident nxa ngabe yena ele-order ilizwe liyahamba kahle nxa ngabe ngumuntu ongakwazi ukuziphatha ilizwe kalihambi kahle okukhulu yikhona lokho ukuthi abantu kakungena abantu abaqondileyo ezikhundleni lezi kodwa phezu kwakho konke njengoba nishilo upresident nguye umuntu anabe ngumuntu ohlelekileyo
phakathi kwezigaba zonke zelizwe iHarare yiyo yodwa engakakhethelwa umphathintambo ungathini ngalokhu nxa sikhangela ukubana idolobho leli liphatheke kabi ngomkhuhlane wekholera
kube yikwesinga kakhulu kukapresident ukuthi angaphangisi ukuthi afake umuntu ozasebenzisana lo minister we-local government lalowe-health lwezimali ukuthi kulwiswe umkhuhlane isifo sehudo lesikholera kumele ukuthi izinto ezinjalo zithathwe ngendlela ephangisayo ngoba kufa abantu kuvalwe izikolo kuma impilo elizweni kumele-ke abantu abanjengabona labo baphangise ukufakwa ezikhundleni hhayi ukuthi kubhodwe angithi kathesi sikhuluma kufakwe uminister omusa ubabuncube okhangele abacuphi izinhloli zelizwe bekufanele ukuthi ngaleso sikhathi akubone ukuthi ophethe eHarare ukhona kodwa uminister okhangele iprovinsi kaqakathekanga kangako endaweni ye-devolution bekufanele ukuthi kudivolve ipower kufakwe laba bantu ngendlela isisekelo sombuso esibe ngakhona kathesi abe-MDC abayibo abawina kuleyo ndawo yibo bekufanele ukuthi ube baphethe iHarare yibo kufanele ukuthi babe yibo abalwa lesifo sohudo leso kuyadinga omunye kuzani ukuthi abuya azokwenza into angayikhwethelwanga akuqondanga kumele kuhlonishisekelo sombuso iHarare yavotela i-MDC umuntu ofanele aphathe iHarare ngumuntu we-MDC kobulawayo ngumuntu we-MDC emathebeleni north ngumuntu we-MDC kwezinye indawo ngabe ZANU-PF yikho lokho okwakhishwa lukhetho
ikhabhinethi kamnankagwa isilamalanga iqalisile ukusebenza kukhona yini okukhanyayo asebekwenzile
esimbone ematasatasa egijima kakhulu ngumphathintambo wezempilo lenhlalakahle yabantwana umnumzana Phathaya Moyo nguye ogijime kakhulu ngokuba amehlo elizwe akhangelene lalokho okwenzakala eHarare osekuthutheleka kwezinye indawo okuyisifo sohudo hhayi ukusebenza lanxa singakapheli isifo sohudo usukumile uyabonakala kanti-ke munye sesimuzwe ekhuluma efaka icebo lakhe lanxa esithi usezalifeza kahle ngokuya kwesikhathane esilandelayo ngumnumzana uMthuli Ncube ophethe umphathintambo wezezimali abanye hhayi kasike zwalutho kibo mhlawumbe ukuthi kusaqalisa basafuna bebhale phansi izinto abazazenza kusiya phambili kanti kokunye bebesalinde ngendlela yokuhleleka kwelizwe i-statement lesi sezolo esikapresident esokuvulwa kwephalamende ngokuba nguye owenza ofaka i-agenda okufanele minister cuphe kiyo basebesuka besiyasebenza sesingabakhangela ukuthi bayasebenza yini kusiya phambili kodwa abantu abaqakatheke kakhulu kathesi ngabokuvusa i-economy ngabokulwa lobugebe ngobukhona elizweni lalowo kufanele abone ngokuthi imithetho yelizwe iyahlonishwa
alo-ke ngumnumzana efihlela Ncube ingcwethi ecubungula ezombusazo ubexoxa le-studio 7 ecingweni ekobulawayo amabhanga abikwa ethola inzuzo ethe qaqa kungakhathalekile lokuwohloka komnotho welizwe kodwa izisebenzi zamabhanga la zimathonsi kuholo lazo kunje izisebenzi lezi ziyatshengisela zikhonana kakubi ngokuphathwa kubi emsebenzini. UBathabile Masuku sethulela lolu daba ngokugcweleyo ekwaBulawayo.
Isimo somnotho welizwe lokhu siqhubeka sisiba sibi eZimbabwe malanga wonke, kodwa lokhu akuphazamisanga umsebenzi wamabhanga abika ethole inzuzo enhle lonyaka. Amabhanga anjenge-POSB abika ukuthi athole inzuzo ephezu kwezigidi eziyisitshiyagalombili, kodwa lokhu akuvezwa liholo elitholwa yizisebenzi ngaphandle kokwenzelwa idili lokujabulela leyo nzuzo. Amalunga aweZimbabwe Allied Bankers Union ehlangene lezinye inhlanganiso atshengisele eBulawayo Athletics Club ngemva kokuba ibhanga le-POSB libike ngokuthola inzuzo yezigidi eziyisitshiyagalombili zamadola, kodwa lehluleka ukukhangela izikhalazo zezisebenzi zalo. Izisebenzi zitshengisele ukudana ngesiphatho salamabhanga njalo zithembise ukuqhubekela phambili ngalolo hlelo lokutshengisela. Umsekeli womkhokheli wenhlanganiso yezisebenzi zamabhanga eyezibhawu unkosikazi Linda Phiri uthi ukutshengisela lokhu bakwenze bebona ukuthi amabhanga amaningi athole inzuzo enkulu lonyaka, kodwa akazange akubone kuqakathekile ukuchathekela isilinganiso esithile ebantwini abenze athola leyo nzuzo.
Ukutshengisela lokhu bekade siwenza kumabhanki anjengase-POSB, IDBZ le-AgriBank. Ngokuthi amabhanga lawa adeclare ama-profits amaningi. Amabhanga lawa sedeclare ama-profits lawa basaniki izisebenzi izimali. Ungakhangela ama-working conditions ezisebenzi, abantu bayahlukumezwa emsebenzini, bancutshwa izimali, ama-working conditions angkhona bahambelani le mali enza amabhanga lawo.
Unkosikazi Phiri uqhubekele phambili ekhuluma ngokuphathwa kubi kwezisebenzi zesifazana emabhanga, zona ezihlukunyezwa ngokwecansi, ethi izisebenzi ezingomama azikhulumi ngoba zisesabela ukwelahlekelwa yimsebenzi.
Indaba leyi sexual harassment it's a cause of concern kakhulu ngoba yena lo umuntu ama-victims angkhona ayesaba ukukhuluma ephumela egcekeni ngoba babesaba ukuthi bengakhuluma bayakwansi ukuhlukumezwa emsebenzini. So yindaba esigijima ngayo njengeZimbabwe yona le sexual harassment. Sifuna ukuthi abantu baphumele egcekeni and sibancede ngoba we spend a lot of time emsebenzini. So nxa ukuthi uyahlukuluzwa emsebenzini wakho, uzathola ukuthi ama perpetrators angkhona, they've been getting away with that.
Umkhokheli wenhlanganiso ye Commercial Workers Union unkosikazi Barbara Tanyanyiwa usola umdlalo owenzelwe izisebenzi libhanga le POSB lingaqhakathekisi inhlala kahle yazo.
Ukuthi ibhenki leyi yayingayenza njani umjaho lo okuthiwa yi-fun run, zona izisebenzi zabo izazo zilamba kulezinto eziningi ezenzakala e-POSB lapho esasijengisela khona. Kulama indaba zobudlwangudlwangu, ukudlwangulwa kwabesifazane esiyibiza sithi sexual abuse. Kulendaba yokutshontshelwa kwezimali ezama-stakeholders abantu ababhenka e-POSB, ngoba ibhenki leyi sizwa kuthiwa yayenza i-profit engange-8.1 million, okungangokuthi ibhenki is a non-profit making organization. Njalo siyakhathazeka ukuthi i-profit yonke ilwana ingaka.
Unkosikazi Thanyanyiwa uqhubekele phambili esithi inhlanganiso yezisebenzi emhlabeni jikelele e-International Labour Organization ilomthetho ewuhlelayo ozakhangela ukudlwengulwa kwabesifazana. Lomthetho uzamele ulandelwe ngamazwe wonke angamalunga e-ILO.
Kulomthetho olungiswayo obona nge-sexual harassment, ngoba yinto kade lokho imbambathwa isenza engathiwa kayikho. Kodwa kathesi sokuzakuba nomthetho ozabamba amazwe wonke angaphansi kwehlanganiso ethiwa yi-International Labour Organization, esithemba ukuthi nxa sokulomthetho wona lowo uzayehla uye phansi uze uyefika kuma-companies aphansi. ngakho thina sithi njengabo mama asithabanga njalo siza qubekela phambili sisilwa sibanga wona lawa amalungelo abo mama sivikela labo mama abadlwanguzwayo emsebenzini.
Umnumzana bo inkosi Shoko osebenza kwelinye lamabhanga uthi bona bakhangelele ukuphathwa kuhle labo njengezisebenzi eziletha inzuzo eningi emsebenzini.
Sikhangelele lathi ukuthi siphathwe kuhle kahle emsebenzini ngoba sisebenza kadalala njalo sibalishwana. Impilo zethu sizichitha sisenza umsebenzi yabantu abaningi sibalishwana, okutsho ukuthi amabhanga kufanele lawo eqhatshwa izisebenzi zanele kube yinto yokuthi sisebenza sanele, kungabi ukuthi umuntu oyedwa wenza umsebenzi wabantu abaningi. Njalo besiphathe ngendlela efaneleyo, iholo lethu lathi lifana nelomsebenzi esiwenzayo.
Ukungaphathwa kuhle kwezisebenzi kuyinto esivamile ngenxa yokungatholakali kwemsebenzi elizweni, njalo lokhu kubangela ukuhlukunyezwa ikakhulu kwabesifazana kwezocansi. Izisebenzi eziningi ezikhulume lentatheli izindaba yeStudio 7 zalile ukuthi zizwakale zikhuluma ngoba zisesabela umsebenzi wazo, njalo zitshengisela ukungathabi ngezehlakalo lezi. Amabhanga amaningi aqhatha abantu ngama-contract amafitshane esenzela ukuthi behlale bengahlalisekanga emsebenzini, okuyinto elethwa ukudlengulwa kwabesifazana ikakhulu abasakhulayo. Iholo labaningi bathi liphansi kakhulu nxa bekhangele ukuthi amabhanga la athola inzuzo engakanani, ngakho bathi bazakuya e-Reserve Bank ukuthi kwehliswe imali ezibhadalwa ngabantu abagcinisa imali zabo emabhanga nxa kusala ukuthi bekhuphulelwe iholo. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Leyi Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC.
Namhla kuhlelo lwethu lapho isixoxa khona ngendlela eyavotwa ngayo izakhamizi zeMathebeleland lakoBulawayo, lokuthi kanti vele kungani izakhamizi zavota ngendlela ezavota ngayo. Sixoxa lengcwethi ecubungula izombusazwe umnumzana Rejoice Ngwenya othi udaba lwegugurahundi luya lusiba yingxoxo nje nxa sekuyiwa kukhetho.
Izanu-PF ungazulande ungazukhangelisise i-trend yakhona. IMathebeleland South yayivele igcwele i-constituency yama-veterans, abantu abangale babevele bengabantu abathanda iZanu-PF. Kwaba nje le nkinga la e-violence ukwekhiselwa nje, kodwa ngibona ngathi vele i-Mat South yayivele i-stronghold yeZanu-PF. Ukukhona ukuthi sesikhangelisise ukuthi abakhethwayo bakhona abakuzana uPF bayazi nawo umsebenzi. Singasakhangelisisi ukuthi ngimongabe alliance kumbe ngabe olumhlobo. So kuqakathekile sibone ukuthi bona abantu abangenayo abezana uPF bayakwanisa yini ukuthi bathuthukise iprovinsi yakhona. Kubuhlungu abanye abantu abasapota nje abasekela i-NDC alliance, kodwa ngibona ngathi izana uPF yayivele iphethe iMathebeleland South.
Kodwa bakhona abathi isigaba lesi yiso esilempawu yombhuqazwe wegugurahundi eyabangelwa yilo ibandla asebelivotela lamhlanje. Kungakuhamba njani khona?
Uyabona ukuthi mnumzana nxa ungakhangela ungakhangelisisa igugurahundi nxa yayisiphiwa i-epicenter ye-conflict yokuxabana. I-generation le ekhona kathesi singathi sihambe sisiya phambili si-drifter sigeleza isiyakhatshana, abantu sebehamba bekhohlwa ngakho ukuthi nje into igugurahundi i-impact yakhona ekhethweni siba lutshwane. So loba thina singazi sithi ngoba wena lami singama-historians siyazi ukuthi kwenzakala, kodwa abakhona khathesi uzilo sekhona khathesi generation yakhona kathi ngibona ngathi thina suka sebekhohlwa ngakho, akuseyinto esingathi ngesikhiwa yi-electoral factor aba esisebenza ukukhetho. Mina ngibona ukuthi uqhakathele ukuthi sibe kwazi khonokho lati lamanga njengama analysis akulezi izinto engasaqhakathele ukuthi ezingaqhakathekiyo nxa abantu bekhethana.
Ake sikhangele koBulawayo, siyabona ukubana yikho lapho umanyano MDC Alliance othole phose izikhundla zonke. Kungakuhamba njani ikakhulu sesikhangela kathesi ukubana sebekungani abanye sebezisola ukuthi safaka abantu abavela ezigabeni ezingaso zethu lokunye kunjalo, ukubona njani wena khona?
Uyabona ukuthi vele iBulawayo yomthetho umthetho wayo ukuthi yayivele iyizaphu ngisacabanga ngama-late 80s ngama-90s vele babengabantu ababevotela izaphu. Kwathi kungena izaphu ngasibili siphelile umdala sengene ku-unity base basekelana opposition kule singathi ngesithiwa yi-consistency ukukhetha iyophothini koBulawayo. Kodwa singaze sibone manje sokule i-migration yabantu abavela eMashonaland. iBulawayo vele isigcwele abantu besiyoneni. I-integration evele esikhuluma ngayo bavele bekhona. Loba ungazi khangele ibhoso sibili kulabantu abaningi abalamabizo esiyoneni. Yikho mina ngihlala ngikhuluma ngokuthi lokho vele kimi mina uNgwenya odlalo eShurugwe woNema akulanda amina vele angilandaba lakho. Kumbe nguNamo Shambira, kumbe ngu ngutiphezeni kumbe ngumdluli, as long as identify labantu bakoBulawayo abanye bakhona bayakhuluma isiNdebele, ngibona ngathi iyahambelana le mentality esingathi i-transformation yabantu bakoBulawayo.
Ngokubona kwakho, ubona ungani kuzaguquka yini kukhetho oluzayo? Sibona abantu sebekhangela umuntu bengasakhangeli ibandla lakhe avela khona nxa sebefuna ukhetha.
Akusoze kuguquke, yabona ngenxa yokuthi ama-structures, ama-candidates la mfethu avela kuma-structures. So ungaze ungene ku-structure, ngathi mina ngangihlala kwenye imihlangano yabo-alliance yabo lamanye ama-party labangayisenzi i-program bo-Violet Gonda. Kuchasisa ukuthi kulamanye ama-candidates lo elelizwe lesiNdebele kumbe elesiVenda kumbe elesindawo kumbe elesiDonga, kodwa uyabe engadlakali ngabantu ngoba kasebenzi labantu. So ungaze unandelisise ubuntu abantu abakhethwayo bakhona abafakwa ama-candidates akhona ngabantu abalamabizo atshiyene kodwa bayasebenza mase bayathandwa ngabantu abakumasezi ngamawadi. So i-trend yakho nayo soze itshintshe ngoba akusizo kwenzakala ukuthi i-population yamaNdebele iyedlule abantu besiyoneli. Kuzaba vele kuhlala kule integration, angithi infiltration nanti integration. So ngaphandle kokuthi bona laba abathi khona kakufakwa amaNdebele bafake abantu kuma-structures abasebenzayo lama-structures, bazabe belokhu besehlulwa kuma-primary election. So mina u-2023 akusoze kuguquke, kuzavele kuhlale kunjalo kuphela.
Alo-ke ngumnumzana Rejoice Ngwenya, ingcwethi ecubungula ezombusazwe, besixoxa la kuhlelo lwethu lapho esikhangela indlela eyavotwa ngayo kusigaba seMathebeleland lakoBulawayo. Sigqiba uhlelo lwethu kusasa lingakhuthwa lohlelo lelo. Kulomhlangano omkhulu olwazi lokwethula imbiko kusetshenziswa imitshina yalezinsuku we-Information Communications Technology ngesilungu eHarare, emizameni yokutholisa ilizwe ulwazi lomsebenzi wokuthengwa lokuthengiswa kwempahla kusetshenziswa imitshina le. Intatheli izindaba yethu Mark Peter Ntambe usethulela lolu daba eseHarare.
Lo mhlangano oqale izwe leHarare ungenwa ngabamabhizimusi eZimbabwe alabobungcitshi emsebenzini oweICT. Iningi labamabhizimusi bathi bayakubona ukuqakatheka kokusebenzisa ulwazi lwemitshina yangalezi nsuku eICT ukuthuthuka ikakhulu kuzinga lwezemfundo. UNkosazana Amanda Kwaze wenkampani e-Edumate elungisa okuyimitshina kwamakhompyutha kuhlobo lwama-laptop lama-tablet uthi abantwana besikolo se-primary le-secondary eZimbabwe bangaphathiseka kakhulu nxa bengathola okuyimitshina okunje kwizifundo zabo.
Ifundisa ngendlela elula ejabulisa abafundi ngoba ile-video yezifundo abazenzayo, amabhuku abawenzayo kunye lethuba lokuphendula imibuzo kalula.
Uthi lokhu kulula kulokuthenga inqaba nenqaba yamabhuku ezifundo ezijiyeneyo. Amakampani afana nabomakhalekhukhwini e-Econet Wireless lawo aqakathekisa ezemfundo ngokusekela izifundi ezifika ke kungxenye yesigidi 500,000 kuzifundo zayo phansi kwehlelo lwayo olweRuziwo. Kuthi inhlanganiso e-Computer Society layo iqakathekisa izifundo eze-ICT esigabeni semfundo ye-primary lakubabalisi. Umnumzana Leon Robot wenkampani eye Brother uthi ezi ICT zisebenza njalo lakumabhizimusi njalo balomtshina othiwa iBrother.
It's a radio machine, so basically it comes with preloaded
umtshina othiwa Brother oyenza i-embroidery ubuya ulungisiwe ulakho konke okudingakalayo njalo ulakho kudinda konke okufunayo kulemu okufana lamapatterns amabizo elogo.
Imitshina yolwazelwa kulezi nsuku iqakathekile ikakhulu elizweni elifana leZimbabwe elisemsebenzini ngokuzithuthukisa ngokuphangisa. Ingcitshi zalo msebenzi zithi ukuze lokhu kwenzakale imisebenzi ICT imele isekelane lamabhizimusi ukuthi esebenze kalula. Umnumzana Tenda Tafiranyika usebenzela inkampani e-RiskTech njalo uthi sebelomtshina ongasetshenziswa ke uhlanganisa konke okudingakalayo ukulondolozwa kwembiko kundawonye.
Which comprises of an application layer and a database layer. Also, sile server lele application layer, le database layer, kanye le middleware layer. Okutsho ukuthi silomtshina munye ungadingi ama-server amaninginengi.
EleZimbabwe lineziqondiso zokukhuthaza imicijo emithathu egoqela ukutholakala kwamagagasi ebulenjini, i-network ngumuntu wonke, ukusetshenziswa kolwazi lwe-ICT emfundweni yezikolo kunye nakuzulu jikelele ezindlini, lokusetshenziswa kolwazi lolu kwezamabhizimusi okungathuthukisa umnotho welizwe ngesiqubu esikhulu. Ngimele iStudio 7 eHarare, ngingumark Peter Ntambe.
Umthethwandaba we-Constitutional Court e-South Africa usunqume ukuba akusekuba licala ukubhema insango kulelo lizwe. Lumthethwandaba uthethe lesi sinqumo ngolesibili usithi idale lephalamende sokuzamele lihlaziye ukuthi umuntu uzavunyelwa ukuba lensango enganani. Kodwa kuzaba licala ukuthengisa insango lanxa umuntu ezavunyelwa ukuzihlanyelela ebheme esendlini yakhe hathi emphakathini. Ilizwe leSouth Africa liba ngelinye lamazwe agoqela eleMelika asevumeze ukubhenywa kwensango ethiwa njalo iyelapha inhlungu ezijiyeneyo nxa umhluzi wayo ungenziwa umuthi ongadakiyo.
La la la.
Intombi endala uSandra Ndebele sigqibela uhlelo lwethu lengoma kemnandi ethiwa yona nomalanga. Sengakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko ebesilazo. Bakhona asebesola umongameli Emmerson Mnangagwa ngokuqhelisa inani leziphathamandla zikahulumende wakhe. Umongameli Emmerson Mnangagwa usukile elizweni izolo elibhekise emhlanganweni we-United Nations ngapha kweleMelika. Selugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje, asidibaneni njalo ntambama ngo-7:30. Igama ngu-Chris Gande.